Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 16 Nhlangula 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukhulume kuvulweni kwedale lePhalamende.
Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi kule mishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umngakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyimnyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga eleNational Youth Day lamhlanje ngesikhathi sinye kunanzwa ilanga eleDay of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezigaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi lemishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lePhalamende labantwana, iChildren's Parliament, ngelanga lokunanza lokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
Today's young people must prosper in the land that we fought hard for and won the independence of freedom we enjoy today.
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lePhalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers kaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi kutshintshwe digitalization, uthi nginanzelela ukuthi amacomputers bawanegleta ezikolweni and amateachers exposed. Lokho kuvalela abanye abantwana ababefisa ukufisa ukuthi education angazi ukuthi engakwenza njani, but ibe normally nje subject maths, English, ifundwe computer nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle ayadigitalize lathi sinesifiso sokuthi sibe updated sifana nelamanye amazwe.
Umeli wempophoma phelandaba mabuthweni edale lePhalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school koBulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Influence yami sihlangane lobunzima like empophoma high school ibangene lomuntu owethara sibona amathatha nxa umntwana oyinkazana edlula bayambiza yena engakhangela eceleni ngoba uyabe esiya esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abesehlukile. Okwesibili futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha ama-drugs esikolo. Empophoma high school sokudume ngama-drugs ahlukumeza abantwana and ama-drugs wona lawo angena nge-durawall esikolo.
Wengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana labafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kuyeMoyo, umeli weBulawayo East edale lePhalamende yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
Into enginazeleyo ebaluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. I-Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthi ikhali. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye yemtshina lama-computers bayasho abelungu. lezo zinto bezingakaphiwa abafundi bona besebenzisa njalo ke kubangela ukuthi iphasiwedi yabo iyehle.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-intanethi, pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila intanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana uthi nizaliphathela izwitsi, uthi nanzi izwitsi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edale lephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho izibhekane lentsha eZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha eZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela nokubamba inkunzi. Ukusilela kwemsebenzi kubikwa njalo sekubamba amandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulumeli sale nhlanganiso umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alinawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayini nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama-skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi liyophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa uCleopatra Moyo uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emigwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyele isikole endleleni. So uma ebuya lapho iyabe izitshela ukuthi uma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise ngincedise abazali bami ngesikole. But uma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngishiye behlupheka ngenzeni, seqala kungena estradeni ethengisa umzimba.
Okhokhela abatsha ebandleni lezaphi kwele South Africa uLindani Nkomo uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho, i-frustration leyo into uthelele begcina benjani, bezama ukuthi bekwehlisi bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube othi inhlupho lezi zigcina zile sidumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangenancwadi zokusebenza eSouth Africa impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngichitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Uthandazani Jehan okhokhela intsha ebandleni leMthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakakela izimuli bagcine sebesenza loba yini ukuziphilisa.
Ipoverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene kuprostitution abayintsha, ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele ose breadwinner.
Abanye bathi ongenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha eZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatsha lamhlanje umseli kamungameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha imisebenzi. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hambazirippi uhlele khuza intsha eZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Umngakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kweleBhilithane izolo mhla ka-15 Nhlangula 2023 eLondon. Ukubhubha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngamafo ntambama ngisekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa wami ngitshela ukuthi uMama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikungani izolo besinganisizwe ukuthiwa ubengani uphatheke kakhulu kathi sokuphindaphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi sengizofika-ke edorobheni abantu abaningi sebengifonela sengithola lama-messages amaningi ukuthi umama sekasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi wakathesi akukabi lanto ebambekayo esilungisiwe, ngoba besesabela ukuthi eNgilandi ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister uMama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi hani hayi la uzahambisa ilizwi kwabaphezulu kuseyatshonilo ilanga kuzaphi sizasazisa ukuthi uhulumende uthena.
Ubhubhele ngapi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ube hambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubhumkakhe wahlala-hlala kuthi khona kungawunako ngoko-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaya umoya khona ngale. So bekhona ngale nje kuthiwa uyaphenduka masinya kwasokuvuka i-COVID le yahle yamvalela khonale. Ithe isipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya. Yikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka sisimkhangethi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Uchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlanu kodwa labo bonke abakho lapha. Ababili base-UK, oyedwa use-States, omunye use-South Africa, omunye use-Botswana. Abazukulu babili abakhona kulalo weBotswana, kuloyedwa ose UK, kuleyo oyedwa ose England.
abantu babuthene ngapi?
Wakati sibesingakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.
Lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yako Dabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalimfa.
Wazalwa 1947 6 November emolini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina. Ube ngumuntu emolini olothando. Bebathanda abantu kakhulu. Namhla so silahlekelwe. Mina ngingathi she was my pillar. Kodwa lahlekelwe kakhulu. Uzodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo. Emzala lo Mandiweni. UJanet Ndiweni Ngomphini ePlumtree. Ha! Thina silahlekelwe kumuli yethu. Besizelwe singu 8. Namhla sesele singu 3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe. Ndiyakwazi ukuthi nxa kade thethwe ngudumiso kaDabengwa liqhawe lelo elasilahlekelayo ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo loba ebegula ngoba umkakhe umchiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo ke bekungudade wabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esixokelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla sehofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere ngoba lokhu kuyinkulumo ejojozela inzondano. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongela nsondano ele International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Murayeng umphathintambo obona ngendaba ezenzakala kuofisi lomongameli weBotswana uthi uqathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana hathi ubizana ngamagama.
All of us here we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalwele ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagweregwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
Abe Zimbabwe leBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi kuyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, uNumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
Uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho ukudalwa kwamacala kume ngesikhathi sokhetho kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe isalwane seZimbabwe esihlala eHarbron uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kuyizinto vele abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Murwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngakulalezi ezingafundanga kuyahluka. Ngazi umtshele namuhla sasiyavuke kwenze. Anto into vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu basicabangela lathi.
Abokuza abaguqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqhakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's office.
Ilanga le International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisa Harbron kwele Botswana.
It was a Friday, my darling.
Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe lenkayi Challengers. Laba ke badabuka enkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalade labo elichasha elilengoma yabo echisayo ethi Intonga Yekhehla. Nangu ke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Nevami inyamazane zondwa ngabantu ye ngumvoko lo olibingelelayo ngibingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube ngizalwa enkayi esigabeni sembuma endaweni yasemphakama.
Tena umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ye, thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa, kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo ezithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona, uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya. And then sile YouTube channel yethu ethi yona Nqabutho Voko and Nkayi Messengers Band. Ikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Ingoma esinikeze yona ethi yona intonga yekhehla, ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha, ukuthi mawungumuntu osasemutsha sizamele nawe ukuthi ube nokwakho, okwakho lokho yakusiba nakho maqondana nelifa ozayishiyela abantu abakho, sebenza sibili ushiyele something abantu abakho, kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabo papa, ukwenzela ukuthi masiqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixeguleli lalakhe kahle.
Themba lokuba likukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu asavumi ukubana sikubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa ke ukubana kuhlelo lwethu olwe Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe International Day of the African Child lesimo sezombusazwe elizweni phambilini kokhetho. Singekehlukani isihloko. Wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-internet lemitshina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMmuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ekuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.